tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 26 kumpalakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ukukhangelelwe ngabantu ukuthi singena ku 2020 kuzaba lokuthile ukujinja okungcono, ngaba ukujinja phakathi kwayena lesistimu wavele bephila kiyo.
UZulu weZimbabwe uthi ufisa kube le nguquko ngomnyaka ozayo.
Azihlehlele emuva ngoba izanu igcwele amasela asebebulela impilo zethu lezabantu abantu bekusasa yabantu.
Lokhe kulokufuthelana phakathi kwebandla le-MDC lelezanu PF sokungenwa emnyakeni omutsha.
Abantu abasela zelo ngabantu abahliphekayo, bayazidlela bayazigolisela kodwa abafuni ukuthi izinto zilunge. Ngiyakhumbula kade ngikhangele enye ividiyo endijanise kakhulu uchamise sten abaphethe amakhiye bayakhiya 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 bayakhiya.
Abebandla lezanu PF basola abe-MDC besithi yibo ababangela ubunzima obukhona. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uthi kalathemba lokuthi impilo yakhe izaguquka ngomnyaka ozayo ngoba isimo silokhe sisiba sibi kakhulu okwenza abantu abaningi bengenelisi ukuthenga ukudla lokunye abakufunayo. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sbanda usethulela lolu daba.
Abantu abaxoxele umsakazi weStudio 7 namhla baveze ukuthi bahlupheke omalisayo lonyaka, ngakho ke bafisa ukuthi isimo sabo siguquke ngomnyaka ozayo. Omunye wabo unkosazana Celani Mathe uthi uphila ngokudobha umumbu emgwaqweni ochithwa zimota eziwuthwala zisuka eGrain Marketing Board eNkulumane.
Ayivele yibo okungiphilisayo.
Lapho ufuna ukuthi ungayenza lapho susiyagayisa.
Eh.
So kukhona bijani?
Kuhlangene la matshe vele lokhu kuyamasaka sengambandlu.
Sixoxe njalo logogo uMadlamini ngumfelokazi. Umnyaka ka 2019 ubunzima kakhulu, ngakho ke ulesifiso sokuthi kube nobudlelwano phakathi kwamabandla wonke eZimbabwe ukuze benelise ukuziphilisa. Uthi yena uphila ngokuthengisa imbhida namatamatisi ukuthi aphatha le rent lapho ahlala khona.
Ngingasakwazi ukuthi kuvela ngaphi kuya ngaphi. Okuyinto okufana nokhanya ingane vele akusela siqala akusela siphethwa, kubonakala ukuthi kuzakuphetha kumbe kuzatshintsha. Sasihola umumbu kathi sasisahola sikwazi nokuthi kwenze njani.
Omunye wabo ofisa ukuthi ube lo nguquko ngomnyaka ozayo ngumnumzana Themba Dewa, yena uphila ngokuthengisa into ezincane ukuthi athole ukudla.
Isimo sezima manje.
Yeah,
kuzima mpela.
Wawusebenza kudala?
Ngingasebenza mpela.
Wahamba njani?
Okay, ikampani yafa.
Asisikolo ngalokho?
Khonapho bahamba isikolo, irating yathela bona. Akuthembisi ngoba akuthembisi okuzokuchafa futhi lo mkhathi wangu nje ubona nje komile konje hey khona kana ngezulu lapho ngibona kuzaba nokuzima obukhulu kakhulu.
Umnumzana Emerson Nangagwa uthi uyazizwa izikhalazo zabantu, ngakho ke uhulumende wakhe uyazama ukuphuma lenhlelo ezakwenza ukuthi baphile ngemfanelo. Umlandeli webandla leZanu PF umnumzana Kirsten Dube uthi kuthatha isikhathi sokuthi kulungiswe umnotho welizwe owabhidlika isikhathi kusabusa umongameli uMoyi Robert Mugabe, njalo uthi sokuzalunga ndaba bekezele
izinto sezibangcono lapha. Ya izinto sesizithola kancane kancane. Hayi imsebenzi ya akasibekezele bekezela umuntu lo le plan.
Mnumzana Zima siye uthi umnyaka 2020 kuyabe sekuyiminyaka engamashumi amane yathola uzibuse iZimbabwe. Kujwayelekile ukuthi kube lenguquko enkulu ngemva kweminyaka ke engamashumi amane. Kanye lasebhayibhelini isizwe sama-Israyeli sakhululeka laso ngemva kweminyaka enjalo.
Kukhangelelwe ngabantu ukuthi singena ku 2020 kuzaba lokuthile ukujinja okungcono, ngaba ukujinja phakathi kwayena lesistimu wavele bephila kiyo kumele kube lokujinja. kungaba futhi ukutshintsha vele ukuguqula indlela yepolitics, indlela yesocial order, indlela akade siphila ngayo to a completely different system. But definitely kumele kube lokutshintsha okukhulu okwenzakala empilweni zabantu kukhangelela.
Mnumzana Nkosi Khumalo uthi akulanguquko ezakutholakala ngomnyaka ka-2020.
Siya ngami sisalibona kuyatshintsha. Angicenga ngesabi. Some people are very selfish. When they're selfish, when they're, then they are greedy. I'm being honest.
Yeah.
For people, ukutahambe 15 shans, you understand? Umuntu elambile so. Inhlazi zidwa ngomlimi ngezulu lakhe ngamanzi la. Unyaka sizuphele lokho kuthiwa changes coming, changes coming.
Akwaziwa ukuthi isimo somnotho sizaguquka ngomnyaka ozayo. Loba nje kukhanya ingani kuzoba kubi ngomnyaka ka-2020. Mele Studio 7 ngoBulawayo, igama lami ngeza Jesus Banda.
Isimo sibi ezibhedlela zikahulumende lapho okulabo dokotela asebelenyanga phose ezine bekhalale umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi kanye lokuswelakala kwemithi lemitshina yokuhlola izigulane. Abalezihlobo ezigulayo ezibhedlela zikahulumende bathi akuthembisi ukuthi isimo lesi sizaguquka ngomnyaka ozayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abantu kweleZimbabwe bathi kabasoze bekhohlwe okwenzakale lonyaka ezibhedlela zikahulumende okulabo dokotela abakhalala umsebenzi. Abanye babo bafika phose amakhulu amanye lengxenye abaxoshwa umsebenzi besetheswa amacala okubaleka emsebenzini. Odokotela abathuthukayo lokhu bechaya phansi ngenduku besithi kababuyeli emsebenzini uhulumende engakalungisisi okubahluphayo. Bathi isimo esibi somnotho yiso esabenza bakhalala umsebenzi, hatshi ukuthi benza santando. Okwamanje balutshwane kakhulu odokotela abelapha abantu njalo akula mithi yokwelapha izigulane. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Eden Mgcini uthi ukuswelakala kwemithi ngokunye okwenza kube lokuxokozela ezibhedlela zikahulumende.
Hayi ya, iproblem ikhona vele njengoba abantu bevele beyazi. Sikhangele kukhonaokho abakwenzayo amadokotela, akhona wona leso abonayo, sikwazi kumbe nxa singaphuma thina emahadini ukuthi wona enza kanjani na. Izigulane vele ziyagula. Iproblem ekhona futhi one into esilayo lapha eZimbabwe. Ususiya kudokotela, dokotela kubhale phansi ethi hayi kakula mithi amethenga esibhedlela. Then mbona ngani esibhedlela vele imithi iyashota.
Unkosikazi Nosizo Chuma uthi ukuswelakala kwabodokotela kwenze ukuthi abhekane lohlupho olukhulu ukuze umntanakhe athole usizo ngokuphangisa esibhedlela sikahulumende koBulawayo.
Naye esayidini yami ngihlangane le problem enzima emntwaneni ade ezithwele. Sesuke senkulumane basebesithi khona umntwana sekakele esiswini unagijiniswe le mpilo. Bafika lapha empilo basebemkhangela bathi hayi iproblem ayikho leyo ukuthi umntwana kuthukakele esiswini. Hayi kube nzima ngoba umntwana sephelelwa ngamandla, senzenza okudinga manesi ngicela linisize umntwana sephelelwa ngamandla lo. Lo mntwana uthi kasadlali kuhle. Bona bathi hayi ukuthi agijimele u-operation vele akuyenzi ngoba kulabantu vele aba-ejenti wokuthi vele bafuna ukusizwa masinyane. Ngimile ukuthi umntwana kahamba ayi-operator.
Kusobala ukuthi ukukhalala kwabodokotela ngokuswelakala kwemithi kuliqiniso ngoba lezigulane zizibonele okwehlela abantu abadinga uncedo. Unkosikazi Melisa Sithole uthi okuhlupha kakhulu ezibhedlela zikahulumende ikuswelakala kwemithi obese kuyinhlala yenza.
Uhlupho olukhona ukuthi nxa sifika ezibhedlela umuntu uyabe efaka idrip, kuyabe kungalamuthi, umuthi siwubhalelwe uhambe emakhemisti. Ekhemisti baye befuna iyusa pho iyusa langikhona siyabe singelalo yobunzima esihlangana labo ezibhedlela. Lokungcola amahoda angcolile vele akukho clean. Ethoilethi vele kakungeneki nxa singena, akulazivalo, akulabantu abaklinayo, especially nge-weekend vele uyabe ungangeni.
Abantu abaningi bafisa ukuthi odokotela babuyele emsebenzini. Okunye njalo bathi ukubhidlika kwezibhedlela zikahulumende kuvezwa yikudla okuphekelwa izigulane. Omunye wabakhala ngalokhu unkosikazi Sithokozile Nyirenda.
Ngibona ngani at least singathola uncedo ukuthi ama-doctors engabuya on a daily basis njalo at least besiphe i-medication le-progress ukuthi umntwana uprogress okungakanani. Ama-expenses, I think for now since been more than $400. Ngasabalele emithini lasekudleni ngoba i-diet ekhona empilo hayi for abantwana, especially bathi abantwana abathileyo kufunakala i-protein eningi kakhulu. So i-protein yaso mina ngithenga egedini, ngithenga amaqanda egedini, ngithenga inyama egedini, i-cabbage wayawaya impela.
Abanye abanjengomagret Maphosa baphila ngokunatha amaphilisi okwelapha i-high blood pressure. Amaphilisi la kawasatholakali ezibhedlela zikahulumende. Inkosikazi Maphosa uthi kuzwisa usizi ukuthi ubethola amaphilisi la, kodwa okwamanje kuyehlula.
Mina bengilanda amaphilisi e-BP kuphela, yiwo esengiphile emvele ngiphila ngawo. Last Friday ngibile ngolwesihlanu kwathiwa kawakho manje, ngazuza i-HCT yodwa. Kwathiwa zaze atholakale next month. Abantwana babayinithengela, babayinithengela zizinto. Akulacikuzile, babayithenga khona ema-pharmacy abo ngapho. Namhla kathesi wona lamhla sekumele ngiwasiza, ngiwathola ngenxa yokuthi uthi i-pharmacy ivaliwe.
Kulabanye njalo abathwele nzima ekudingeni imithi lokunye okufunakala ezibhedlela nxa izihlobo zabo ezigulayo zingabonwa ngodokotela. Unkosikazi Linda Sibindi uthi uhlutshwa yikudinga amasakanyana ezigulane okumele ziwasebenzise ukuya ngaphandle.
Ibhegi eliyi-1 liyabe lisebenza $88 izimdola. Adula sibili zimthwele nzima okunye okumangalisayo.
Odokotela bathi kababuyele emsebenzini ngakho kuzaqhubekela phambili ukuhlupheka kwabantu abafisa ukwelatshwa eZimbabwe. Omele odokotela abakhalala umsebenzi bekunhlanganiso yeZimbabwe Doctors Associations udokotela Mthabisi Bebe uthi akwaziwa ukuthi bazabuyela nini emsebenzini. Udokotela Solwayo Ngwenya ongumqondisi wenhlelo ezichiyeneyo empilo Central Hospital uthi bazamile ukusebenza labo dokotela abangakhalalanga umsebenzi.
Abo dokotela bona babade vele bekhona silabo, ibe sisebenza labo abakhalala umsebenzi kumbe laba abathi kabayenelisi ukubuya umsebenzi ngoba bengela mali. Lokhu benjalo bengakazuza imali zokuthi baphenduke emsebenzini, silethemba ukuthi bazaphenduka ngomnyaka ozayo. Kodwa-ke hayi, isibhedlela sisebenzile kuhle, abantu baboniwe kuhle. Yikho ngokubona kwami hayi, isibhedlela siyasebenza, siyazama khona lokhu.
Udokotela Paulinus Khosana, umgcinisihlalo wenhlanganiso eqhasha odokotela e-Health Service Board, walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi kakho emsebenzini okwamanje. Kasenelisanga ukukhuluma lo dokotela Obadaya Moyo, umphathintambo wezempilakahle obengaphenduli umakhalekhukhini wakhe. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampabafo bembula.
Kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo siphatha udaba oluhluphayo emhlabeni jikelele olokugugudeka komkhathi i-climate change.
Nasikhula kube kule ndawo obekuthiwa yimsenya ebengacitshi. Khathesi le msenya engayibona ngikhula kangisayitholi ngenxa yokuthi izulu esesilithola kalisanele.
Tiyani indlebe kuhlelo lwezemaphandleni ngomgqibelo lapho esizaphatha khona lolu daba kabanzi lo mphathintambo wogatsha olubona ngezomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Live Talk lamhlanje sixoxa ngokutshabalala komnotho lokulakho ukwenzakala ngomnyaka ozayo. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Owayengumongameli wakule Botswana umnumzana Ian Khama uthi ngamanga aluhlaza ukuthi wantshontsha imali enengi sesengumongameli. Ukhama uthi ufuna ukubophisa uhulumende kamongameli Mokgweetsi Masisi omemethekisa limbiko. Abantu lokhe betshengisela emigwaqweni kwele Iraq bekhala ngokubulawa kolwela ilungelo likazulu uTa al-Tayeb owabulawa ngumaqhuphula ngeviki edlule. Imisebenzi yakhe ibisaziwa emhlabeni wonke jikelele. Kulokufuthelana okukhulu lonyaka phakathi kweZANU-PF leMDC phezu kwempumela yokhetho lwanyakenye, ibandla leMDC lisala ukunanza umongameli Emmerson Mnangagwa ngoba lisithi waqilibezela kulolu khetho. Ngokunjalo amalunga aleli bandla ebengayi edalele parlamente nxa uMnangagwa ekhona. IMDC isola njalo uMnangagwa isithi uselethele uzulu ubuyanga obumangalisayo ngokwehluleka ukuvuselela umnotho. Okucunula leli bandla kakhulu yikwalelwa ngamapholisa ukwenza imihlangano yalo lokutshengisela emigwaqweni. Amalunga ebandla leZANU-PF lawo ebethukuthele kakhulu phezu kokwala kweMDC ukunanza uMnangagwa njengomongameli weZimbabwe okubangele ukuthi agcine evimba amakomiti ePhalamende akhokhelwa yiMDC ukuthi asebenze. IZANU-PF ithi njalo iMDC iyo eyabangela ukuthi umnotho utshabalale ngokukhankasela izijeziso zenotho. Iningi lithi ukufuthelana lokhu kulakho ukuqhubeka ngomnyaka ozayo. Ngokuhlaziya lolu daba sixhume ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule lomgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo yena othi bahlukuluzwe kakhulu iZANU-PF lonyaka.
IZANU ihlale phansi kulesi Standing Rules and Orders Committee baseza ukuthi kumele kutshintshe imithetho yepalamende ukuthi kusukela kumnyaka wona lo sisawungena sizabanjwa ngoganafu ukuthi uMnangagwa simsungele epalamende. Kathi manje nguhulumenda njani obamba abantu abaphikisana le mbono yabo ngentamo? Basikhanile njalo ukangele umfumile lapha wabotshwa uMinista weLabour kuthiwa untshontshe imali. Ithe indaba isingenile egudwini lathi njeantwana zasezimbabwe sizibona ukuthi hayi sokuzaba lobuyelo usezatshaya ngoswazi sezwa kuthiwa no umfumile kaziphelelanga ekhanda so kakukumelanga athonisiswe ngokusehlanya kodwa etshontshe imali wayengahlanya. So yizo izinto thina esifuna ukuziphikisa zonezo abasitshaya zona ngoswazi lesawudo lebilebile kodwa asihlehlele emuva ngoba iZANU igcwele amasela asebebulela impilo zethu lezabantwabentu bekusasa yabantwabethu.
Nanso baba uGawule uyakhuluma uMakhumalo uthi ukucindezelwa kwabo njenge-MDC libandla lenu kuyaqhubeka.
Abantu abasela zwelo ngabantu abahluphekayo bayazidlela bayazigolisela kodwa abafuni ukuthi izinto zilunge. Ngiyakhumbula kade ngikhangele enye ividiyo engidanise kakhulu uChamisa Tena abaphethe amakhiye bayakhiya 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 ikhiye ukuthi abantu bezimbabwe bahlupheke. Ngaze ngathi ungaphi uTswandirayi. UTswandirayi aluba ngumuntu okhona ephathini leyi ngaba silama umondli phakathi kwelizwe leli ngabe silolizwe lokukhuluma wokukhulumisana ozafundisa labanye abalandelayo futhi abakhokheli ukuthi hhayi izinto nxa siteza phambaniseka asihlaleni phansi sikhulume kodwa singalahleki ukuhlonipha. Ukuhlonipha sihloniphane ngoba uvele kukuhloniphana yinto eqakathekileyo kakhulu ukuze sisebenze sonke siya phambili. Abavume kuqala laba bantu ukuthi uMnangagwa ngupresident waleli lizwe bese sikhangele ukuthi nxa upresident waleli lizwe sesikhangele uMnangagwa sopresident upresident welizwe leZimbabwe asimnikeni support na lady never njengekhulumende ngesikhathi lesi sesikhona ukwenza ukuthi lakusasa omunye wenu la inasethethiwe naye athole indlela efana naye asebenze kuhle abantu bemthatha ukuze impilo yabantu bengcono phakathi kwelizwe lethu.
Kodwa lidla ngokuhlupheka kwabantu beZimbabwe mama uMakhumalo.
khathi sizadla ngokuhlupheka kwabantu beZimbabwe njani ogawule beyibababusayo. Kanti thina siyi-opposition, yini eseliyikihlupha abantu, yini eselibulala abantu? Lithatha ukwehluleka kwenu ligcobe thina. Singena ngaphi thina? Ngesikhathi lingena ngo-1980 uSmith wayelitshiyeli ilifa laligiligiliza kusukela ngo-1980 kuzofika namhlanje akunakuhlala kuhle kuleli lizwe ngendaba yenu. So ake liyekele ukusingcolisa kuyini elehlulekayo. IkuZulu waseZimbabwe umbuzo afuna ukulibuza wona ngokuthi langena kugedo 2018 lafaka amabhakani iZimbabwe yonke leyijikelele, lithembisa uZulu omagetsi, lithengisa uZulu amanzi, lithembisa uZulu izibhedlela ezihlanzekileyo, namhlanje selivalile izibhedlela zonke. Livalwe yithi futhi njenge-MDC antini elivalileyo? Liqeda ukuvala bexotha amadokotela. Yithi esibaxotshileyo? Liqeda khonapho nanku amagetsi kasilawo. Yithi esivala amagetsi antini elivale uhlo ukubhadala bekuthi liyantshontsha? Nanku asila manzi njengakubula vela sakhulumi sungama-96 hours ingena manzi. Yithi esivala amanzi futhi angithi yini? Selehlulekile njalo asisoze sapha savuma ukuthi umuntu angakwa yi-president ngoba kasiwo president, ngu-president wezanu. Kathesi lichisimisana londiweni la ngokuthi akufelayo kuphela yikuthi izani siyehlulekile kayiphume, yikho selimbulalela khona. So kanti zinkokheli ezinjani elingafuni ukuthi abantu bakhulume nxa kuwukuthi balimele ngebazi ubuhlungu bazindlala? Singavele sikhulume selitshaya libatshayelana abantu nxa kuwukuthi abakhulumayo sebeqiniso.
Babugawule akuyiqibe ngamafitshane, kuyini abantu beZimbabwe abangakukhangelela eminyakeni omutsha lo ozayo?
Sikhangele isikhathi lesi esikiso. Ngiyadana nje ukuthi udadewethu Makhumalo nxa ngisithi mina u-advocate Jamisa ubephume esithi yena amakhiya wakhiya lapho wakhiya lapho wakhiya lapho wakhiya lapho, ngibese ngisithi kathi nxa umuntu ekhiya uyabekhiya, ukukhiya yikwenzani? Ukhiya kusho kokuvala yini? Nxa usithi wena uphethe amakhiya uyakhiya uyakhiya ukhiyile 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 ukhiyeni? Anti ukhiye ukuthi abantu usizo kumbe yikwiyini kumbe yikwiyini? Kambe thina singaphila in isolation, singaphila singusimayedwa siyizimpilo izwe leZimbabwe. Nxa usukhiyile phela nguwe phela usiphatha amakhiye omele njalo usivulele njalo lapho okhiye khona ukuze impilo zabantu zihambe. Ngezinye indlela bazama ukutsho njalo laba abantu. Xa sokusenzakala konke okusenzakala akusimangalisi yokuthi ama-sanctions la ayacelwa ukuthi kaabuye, kodwa ama-sanctions la into engithanda ukuyitsho ashuphekisa umuntu nje makhaza. Yikho kade nxa siya phambili lapha asikhetheni kuphela ukuthi sikhangele abantu sivumele ukuhlala phansi, yebo phela, kodwa akula muntu olungise izinto njengomnankapa. Abantu kade bakhululekile bakhuluma intando yabo ngenxa yokuthi e-democracy e-asho ngumnankapa. Abantu ngesikhathi somdaba babehlala besesaba.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF ubexoxa endawonye lomgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo. Inhlanganiso ezitshiyeneyo zibikwazi lokhu zinikeza impahla kanye lemali kuhlelo lokuqoqela abaswelayo asebegugile kanye labagogekileyo olebulawayo Mayor's Christmas Cheer Fund olwalo nyaka olusaqhubeka. Kasenelisanga ukukhuluma lo meya waleli dolobho umnumzana Solomon Mkuni ngalolu daba ukuze sizwe ukuthi sebethole imali enganani ngoba ubengadopi umakhale kukhwini wakhe. Ukuze sizwe ukuthi impahla zalolu hlelo zabelwa njani abaswelayo, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxelo nkosikazi Patricia Jabalala, umqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane evula indlela orphanage care center ethola usizo lolu.
Kusho ukuthi msebenze nabo kakhulu bebekhangela inhlanganiso ezikhangelane nabagogekileyo nabantu abaphathekileyo kwezokugula, bekhangela lezintandane nabantwana nje abanenhlupho ezehlukeneyo. Abakwenzayo bebenika inhlanganiso ezinjengabo-John Slazeni ovula indlela eziningi zinhlanganiso ezikobulawayo khonaphana zikhangela abantwana. Bebebanika sibili impahla kumbe ukudla abake bekudingile iminyaka wonke bese bebabiza besiyakho khona mfanele small city hall asike umeya abese banikeza nikeza into ezigakathekile eziqondileyo ezincedisa futhi zincedisa umnyaka wonke.
Kuyaguqulwa uluhlu lwabantu ngeminye iminyaka kuthathe abanye njengoba iningi labantu liswele.
Okulapho-ke kuyukuthi nxa benika inhlanganiso kuba nzima ukuthi bayiguqule inhlanganiso ngoba iyabe siyi-beneficiary evelishali benefit but ngapha ngasemalokishini bayanikeza ogogo ogogo labagogekileyo lezinye izintandane babanikeza ngapha kuma-wadisructors abo ama-social workers abo kodwa bayanenezela ukuthi sicela abantu bezobhalisa kuma-sa fund babuye ehhofisini le-welfare bese behamba kwe-hofisini besiyabhalisa but isikhathi esingavele ukuthola bona laba abavele bethole.
Kahle kahle yiziphi impahla ezande ukwabiwa lapha?
Njengenhlanganiso ezinkulu bezemizijile ezinjengabo-Jones 11 o-Jairus lobani bana babebeniwe bakhangelekela ukuthi bashota ngaphi kumbe lokhu kungaya ngaphi njengama-home bonkosi bantu kanye obani laba bayaphiwa impahla zokwembatha amasefo okuwatsha okokudla o-cooking oil ompupho oshukela abaphiwa into eziningi ezinhle oshupholisho o-colgate bayaphiwa baphiwe lamafudi hampazi fulake ezela kwezinhlanganiso ezithize ama-business people athize ama-safety athize ayabe ethe angenisa kuma-sa fund besokusithi ngapha emalokishini ogogo labathize ababe bebhalisile bande ukuzuza o-cooking oil o-rice lempuphu nxa kuhambe kuhle kodwa kweminyaka lethize elihamba bekukhanya bekungangeli kuhle kuma-sa fund bese bezuza nje behlephunelana ingqondo lonaleliyane ukuthi wasuke ihlephunelana enxa bazuze nje impuphu yabo o-10 kgs bazuze ngorayisi.
Unkosikazi Patricia Chabalala ngumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane evula indlela of an aged care center. Ubexoxa losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Sigqibeke uhlelo ngembiko elisithumele yona mayelana laleli khefu.
Sanibonani sazomhle. Mina ibizo lami uNdodana Dlovu. Ngilapha eGoli ngokuhlala kodwa ke ekhaya mbuye enkaya egoya. Mina ngokubona kwami sakazini wami angiwuboni umehluko njalo futhi kusazowoma wese kusazoba ngenye indlela ukuthi ngaba kunabantu abangaphandle kwamazwe mpela eZimbabwe abantu bebengagcina sebedlana sebebulalana bedlana bodwa ngoba isimo sakhona ngathi siyaphambili ngokuwoma ngoba ayikho into ebonisa inguquko kubonisa ukuwoma kusiyaphambili bengalibala ngakhona okungamaswitsi okaba yokudle ngokhisimusi nje bonaba bakutholile kodwa-ke sokusiya phambili nje kuzoqala umsebenzi abanye besuke emakhaya bezemsebenzini ujanuwari lowo kusiya phambili kuzaba kuwome ngamandla njalo futhi izinto eziyabe zisenzakala elizweni kuzaba lokuphithizela okukhulu kakhulu elizweni lethu lezimbabwe ngoba lo mbuso ongikhona ngathi awunakho ukuthula okunye futhi okubangela lokho akubanjananga awunakuthula so amboni ukuthula ezweni.
Nibonani, sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Awukhulumayo ngu-Charles Moyo kondolwane laphana. Hayi, umnyaka ozayo asifundi kuzoba lotshintsho. Izanu PF belokho besaqinisa amakhanda akulanto ezobuya ibe right. And into zakhona ngendlela ezibanga khona nezulu nalo liyalibona liyalela phezulu. Kusho ukuthi kuzoba nzima mpela ebantwini lapha le ndlala izoqhubeka isande ebantwini. Indlala ingangena ebantwini kunzima ukuthi iphume. Unless kube ngawuta khona kulo hulumeni olimamela izikhalo zabantu umuntu ozwa ukukhala kwabantu kube kusikhuluma kanje sithi kuzoba ngcono manje ayiyazibonela vele lezana uPF le ngendlela eyenza ngakhona ebantwini lapha akulanto ezojinja akuna kuba lotshintsho futhi into ezoba inkinga kakhulu ebantwini ndizoba ngumthelo omubi kakhulu akutshintsha ke khona kula mpela hayi lo abantu sisingayenzani kambe kuzojintshana okwakuqala.
Labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo. Sizigqibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. UZulu weZimbabwe uthi ufisa kube le nguquko kwezenotho aphile ngcono ngomnyaka ozayo. Ve kulokufuthelana okukhulu lonyaka phakathi kwebandla lezanu PF le-MDC. Hayi ke kwanele Mthakazi, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamili Nkomo Nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.